Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNtulikazi 2023 ngoKhipha Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo kafuna ukusebenzisa imisakazo kwaZulu.
Indaba leyigozini sisayikhangela labetethi abeizani isenda abathe bona ukonambas kandele drone leyi leyawela emzini wabo.
Kubotshwa intatheli zindaba yeVoice of America kuthiwa ibisebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone okungekho emthethweni. Sixoxa lezakhamizi zentumbane lendlube ngezifisa ukuthi bakwenzelwe ngilabo abazakhethwa kudale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi amabandla aphikisayo ayala ukukhuluma emsakazweni kaZulu loba nje ephiwa ithuba lokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa amabandla aphikisayo ayakulandula lokhu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni eHarare ongenwe ngabazahlolisisa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi leziphathamandla zikahulumende. Uhulumende uthi kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lonyaka. Umnumzana Kindness Baratsa, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko, utshele abasemhlanganweni lo ukuba amabandla aphikisayo ajedela emuva nxa enikwa ithuba ngumsakazo we-ZBC leminye edlelana lohulumende ukuba bekhulume loZulu.
Then campaign rallies, ZBC has capacity to cover some of the rallies, but there's need to give up vehicles for this.
Kumihlangano yokudinga usekelo, iZBC yenelisa ukukhipha eminye yale imihlangano kumabona kude, kodwa kumele sibe lemota zokwenza lokhu. Lokhu kunzima kithi njenge-ZBC ngoba imihlangano le minengi.
Ukukhulunywa njalo emhlanganweni lo ngokuvinjwa kwemihlangano yamabandla ekukhankasela ukhetho oluzayo evinjwa ngamapholisa. Abaphikisayo bakhala ngokuthi amapholisa labanye abezomthetho bavimba imihlangano yabo mahlayana. Umnumzana Gerald Gwinji, umabhalane ophethe uhlangothi lukahulumende lwendaba zekhaya, uthi amapholisa kawakhethi bandla ekuvimbeni imihlangano engekho emthethweni.
The police has received a total of 1,437 notifications.
Amapholisa asethole incwadi ezifika 1,437 zisuka kuZANU-PF. Kulezi 1,351 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu-86 zazingahambelani lomthetho okwenza imihlangano le ingenziwa. ICCC yaletha incwadi ezifika 410, kuthi ezingu-354 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu-65 zazingahambelani lomthetho.
Ugwinji uthi ibandla le-MDCT selivunyelwe imihlangano engamachumi amabili lantathu 23 phakathi kwemihlangano engamachumi amathathu. Uthe umumo oselizweni ukhululekile njalo ukhetho lolonyaka luzabe lukhululekile. Kodwa umnumzana Gift Osalobusiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende.
Sikhuthazela kakhulu ukubana iZBC le-Herald and Zimpapers besebenze ngendlela-ke ebhalwe-ke emthethweni, hayikhona ukubana-ke bebe ngathi i-mouthpiece ye-ZANU-PF.
Umnumzana Brian Barak Ncube, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-ZAPU, uyakusekela lokhu.
Eqamba amanga aluhlaza tshoko ukuthi banikeza amathuba kubamabandla aphikisayo okukhankasa ku-state media. Njalo ukhetho lolu kukhankasa kokhetho kulokuthula, lokhu kungamanga aluhlaza tshoko.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi ukuba khona kwalabo abacubungula ukhetho kutsho ukuthi ukhetho oluzayo,
i-Second Republic ngesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqula izinto, kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. kodwa ngelinye ihlangothi njalo ukuba khona kwama observers ufana lokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni uref webhola
ngaba kunhlanganiso ezigoqela eSouthern African Development Committee SADC, African Union AU, European Union EU lezinye omunye wabangene umhlangano lo ngumnomzana Ngwayiwawo Polepole wakwele Malawi.
For me, it was actually quite impressive to see a lot of things that have been done to make sure that indeed what the president of this country is saying in terms of free, fair and peaceful elections, I have seen that the statutes have been put in place.
Ngithabe kakhulu ukuba kwenziwa okuningi ukuze lokho okuchiwe ngumongameli ukuba kube lokhetho olukhululekileyo kuyenziwa kule mithetho ekhona etshengisa ukuba kule nguquko.
Kusenjalo, kuqhubekela phambili ukuthoniswa kwendaba ezimbalwa emthethwandaba kobulawayo leHarare ehambelana lezokhetho eHarare. Unkosazana Linda Masarira uzama ukuba igama lakhe lingene kulaba abazancinisa ukhetho olukamongameli kulandela ukwala kwezeki ukwamukela amaphepha akhe enomination court. Izeki ithi amacala wonke la enza ukuba yehluleke ukulungisa amaphepha okuvota ama-ballot papers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa eZimbabwe asebophe intatheli izindaba yeVoice of America uColumbus Mavhunga wethuswa icala lokusebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone ochatshangelwa ukuthi bethapha ngayo indaba. Igoda lakhe umnumzana Godwin Gia uthi uMavhunga uvalelwe enkambeni yeWaterfalls Police Station.
He was charged with contravening section 15, section 42 and section 43 subsection 1 paragraph A and B of the Civil Aviation Regulations of 2018. There was no basis or justification for detaining Mr. Columbus Mavhunga at Waterfalls Police Station.
Wetheswa icala lokuphaphisa i-drone okuthiwa kwephule iziqondiso zomthetho we-Civil Aviation Act. Uhulumende uthi kumele osebenzisa uhlobo lwendizamtshina le acele imvumo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi basahlolisisa udaba lolu.
Indaba leyigozini sisayikhangela. Labe church, abe Islamic Center, abe abathe bona uColumbus kade le drone, i-drone leyi Leya wela emzini wabo ibona sefake report lesithi yenze lokana ngesithi trespassing njalo kule ndaba ye license ukuthi amapolice amelwe akhangele ukuthi ule license yini. So liyabona ukuthi yiko phela thina njengeZimbabwe Republic Police la sikhuluma sinqa isathele indaba zenza imisebenzi kumele bananze umthetho, kumele bakhangele ukuthi abakwenzayo akula yini umuntu ozabo esithena uyenzele kwane sithi na invasion of privacy kumbe uphambanisile njalo semamhambisa emapholiseni.
Umnumzana Thabani Moyo omele inhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi kumele ele Zimbabwe liguqule imithetho yokuthapha indaba kusetshenziswa imitshina enjengema-drones.
We understand the challenges associated with regulations and practice, in that the regulations that come into play are generally archaic compared to the trends and practices in terms of technology, which presents vulnerabilities to the users of these new technologies.
Uzanda kuchaywa intatheli izindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu labanye bakhe uPamela Sithuso loLungelo Ndlovu kobulawayo ngabachatshengelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Amapolisa athi asahlolisisa udaba lolu. Isiphithiphithi ezigabeni eziningi eZimbabwe, amabandla ezombusazwe igakazisela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Namhla sixoxa labahlali besigaba seNtumbane leNjube okulabantu abane abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lepalamende, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Isigaba seNtumbane njube sihlanganisela amalokishi amabili kulandela kudwetshwa kwemingcele emitsha yiZimbabwe Electoral Commission. Kuningi okuhlupha abantu esigabeni lesi ogoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, imigwaqo egugudekileyo okumangalisayo, ukusilela komlilo kagesi lokunye. Bazovotela bani abantu esigabeni lesi? Umnumzana Wanda Komazana ohlala injube uthi uzavotela umuntu ozasebenzela isigaba okuzwayo.
Umuntu esimfunayo ngozaba lotshintsho okuzakhanya i-notable change, irregardless ukuthi uvela kweliphi party. Sifuna umuntu thina ozaba lezifiso zabantu ithathi
ukanti umnumzana Colin Mchimba owe old Robengula ukhala ngemgwaqo efileyo
thina sifuna MP ungasenzela kahle ungasilungisela imigwaqo esivalelwe amapoto ukwenza thina as driver lati sihamba sihambe kuhle njalo sifuna ongaqamba imanga
gogo amandebele wentumbane uthi sokwesikhathi sokukhetha umuntu ozaletha intuthuko
sidinga abakhokheli abalobuntu okwazi ukuhlonipha abantu uMP abewazi ukubana ufakwe ngabantu
amazwi egogo amandebele agcizelelwa ngogogo mamoyo owentumbane njalo othi bafuna umuntu ohlonipha uzulu
hayi uMP ozasebenzela isikhwama sakhe lemuli yakhe kuphela engasasebenzela abantu hayi sesidiniwe ngabantu abanjengabona lawo thina sifuna uMP ozamela abantu abonakale ebantwini azwe ngabantu
abancintisa kukhetho lolu bathi kunenge abafisa ukwenzela izakhamizi zenjube lentumbane oncintisa emele ibandla lezanu PF unkosazana Linda Chinamano uthi njengosakhulayo enganqobaza thuthukisa intsha
ama-youth abasebenzi there are no employment kuyenziwa yikuyini kwenza ukuthi i-leadership I'm talking about ukhansela abalakho abangakunika ama-youth ukuthi betshone bekuyenza ngoba mbona ukuthi umuntu engatshona emsebenzini ungaphenduka ehlala ebridging nathi njengo ewazi ukuthi sasekumele evukele emsebenzini so the best way esingatshintsha ngakho ukuthi ama-youth they need to be busy kumele sibalungisele izinto zokuthi betshone beziyenze I'm the game changer this time around
umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisanayo ekubandla le-TCC ibandla le-TCC lithi owabo ngudube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo
thina njenge-TCC sipromisa izimbabwe yomuntu wonke zimbabwe for everyone izimbabwe yokuthi ukwanise ukuyangena eshopu uthenge njani ngenxa yokuthi siza create a proper environment whereby there is investment investment means that at least everyone none imali yakhe uyekwanisa ukubuya azofaka amakampani avule ikampani yakhe akwanise again ukuthi kona kona a employ abantu abantu bethu baqhatshwe bakwanise ukuthi at least babe lendlela yokuthi kona kona babe le mali ezikhwameni zabo bakwanise ukuthenga
umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisanayo ekubandla le-TCC ibandla le-TCC lithi owabo ngudube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo
mina njengoDikelizwe Chuma phakathi kwesigaba ngisebenze kuhle kakhulu ngezakhamizi zasentumbane nemakhandeni ngakho-ke kathesi ngizimisele ukusebenza kuhle kakhulu lesigaba sentumbane lenjube ngikhuluma nje i-weekend naleyo bengibhizi phakathi komuzi wasenejube ngisiba lama kitchen meetings busy and people are willing to work with me as I speak
ukwazana beauty mugarasave omele ibandla elitshala ezombusazo ele United Zimbabwe Alliance uthi uzolisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa esigabeni lesi
abantwana sebeswela into zokwenza ama recreational centers asesiba ngama drug smoking zone kodwa ngiyakwazi ukuthi uma nxa isigaba sinisekela lomphakathi unisekela bengamvotela ukuthi ngingene lami e-ofisini singakwazi ukuthi sikutshintshe lokhu sibonile esizawakhetha amanye amabandla angenile ozanu-p f bangenile o-MDC bangenile o-TCC bangenile kodwa kule sikubonileyo akula tshintsho esilibonileyo imigwaqo lokhu ifile amanzi abantu bayahlupheka izitarada ama-tower light akula
abahlali abaningi esigabeni lesi bathi bakhankasela ukhetho lolu ngamandla ngimele sito 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
simangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ibutho lakwele mali labakukampani ezimeleyo ebutho e-Wagner Group sebebulele abantu abaningi kusukela ngomnyaka ka-2022 kubikwa ukuba batshontsha le mpahla kazulu umnumzana Elon Musk umqondisi wenkampani ye-Twitter usetshintshe uphawu lwe-Twitter olwenyoni wafaka u-X omnyama nokumhlophe abanye abantu babambe owangaphansi ngokwenziwa nguMusk lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters uMusk wathenga inkampani le ngamabhiliyoni angamathumi amane lane amadola emelika 44 billion United States dollars iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Women's World Cup kwele-Australia lakwele-New Zealand emidlalweni edlalwe namuhla ele-Italy linqobe ele-Argentina 1-0 Germany 6 Morocco 0 Brazil 4 Panama 0 ele-Colombia lizanqikelana le South Korea namhla kusihlwa. Abezempila kahle bathi umuntu uma esiyalahla amanzi kanengi-nengi ngelanga kuveza ukuba ingaba lomkhuhlane wemvukuzane leminye. Isigaba lesi sokuya esambuzini ongapheliyo sibizwa ngesilungu ngokuthi inocturia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi isimo lesi kumele sihlolwe ukwenzela ukuba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane wemvukuzane ichukela leminye. Udokotela Peter Mataruse, ingcweti kwezemikhuhlane efana lemvukuzane lechukela, uthi isimo senocturia kumele sihlolisiswe kabanzi zingcweti kwezempilakahle. Enye yalezi ngcweti usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngalokhu.
Into igama leli lithi nocturia leli kutsho ukuthi umuntu uyavuke ebusuku esiyathambisa okungahambelani ngesukwini. Umuntu kumele ayithambise ebusuku kabili. Ungabona usesedlula uvuka kathathu kane usiyale ukuthi kuthi hayi sokulenkinga ekhona. Okubhahileyo ukuthi umuntu uyabe sele ngenelwe wahlaselwa ngama-GMs esinyeni okuthiwa yi-urinary tract infection. Kumbe laba obaba ungani kuthiwa inyama le encane okuthiwa yi-prostate iyabe isingani isi-enlarged.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bayehlolwa ngodokotela sikhathi sonke.
Yikho abantu bavuka ebusuku besiyathambisa kaningi, akuvunyelwa lokhu. Kumele umuntu ayebona udokotela ukuze ahlolwe. Kwenziwa ama-test ukuthi ngakubangelwa yini ukuthi umuntu abevuka ebusuku esiyathambisa okukaningi. Udokotela uzayenza ama-test-ke umuntu ayezuze ukuthi ayelatshwe kwenzela ukuthi angalali evuka ebusuku.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili esithi ukukhula kwe-prostate kuyavala indlela emithambo yemithambiso okwenza ukuba owesilisa abe esiya esambuzini kanengi-nengi ngoba umthambiso uyabe usuphuma kancane kancane. Umqondisi we-National Cancer Registry umnumzana Eric Chokunonga uthi ucwaningo olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lwaveza ukuba imvukuzane ye-prostate yiyo ebamba abesilisa abaningi. Ucwaningo olwenziwa njalo iZimbabwe Diabetic Association lwaveza ukuba baningi abantu eZimbabwe asebetholakala belomkhuhlane wechukela. Abanye babo bagcina bengasaboni kumbe bequnywa izitho zomzimba. Inhlanganiso le ithi abantu abalichumi ekhulwini babulawa ngumkhuhlane wechukela kuthi abangaba zinkulungwane ezilikhulu 100,000 bayelatshwa umkhuhlane wechukela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi umkhuhlane wechukela usuluhlupho olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million baphila lalo umkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ababaza izithombe ezenziwa ngezigodo labalolonga ezamatshe eVictoria Falls bakhala ngokuncipha kwamathuba okuthengisa abakubazayo osokusenziwa ngamahotela labanye edolobheni leli. kubika uNokutaba Dlamini.
Vathi kabathole kuhle imali loba imichina yabo ikhala kusukela liphuma lize liye tshona. Vathi bathwaliswe amagabha avuzayo ngamahotela athenga ethengisa izithombe zenyamazana zasendle. Umnumzana Ellingworth Mpofu obazela kongqondo-ngqondo uthi kumele amabhizimusi la abelane okokwenza ngesimo sokuba labo bayalidinga idola leMelika.
Siyafuna ama foreign abantu abavela le. Yiyo abantu abathenga kakhulu izinto. So ngoku ngani isimo senza so laba labantu abasabuyisa ngendlela la. So it means to me business itself.
Unkosikazi Suzan Nyathi, ongumsekeli wenhlanganiso yeZambezi Arts and Craft Women's Market, uthi izithombe lezi sezitholakala ngitsho lasendaweni eziningi ezifana leMfuleni uZambezi kanye leVictoria Falls International Airport. Uthi izethekeli zihle zithenge khonapho hatshi kibo.
Abanye kabayendanga bangalabo babo, abanye bayagula balezifo ezitshiyeneyo, umkhuhlane wonalowo HIV, abanye ama-BP, abanye ama chukela izimali sikhangelela ukuthi nqa la uthe wathengisa uyethenga amaphilisi wona lawo ngoba amaphilisi adura kula muntu ongakwazi ukuthi amaphilisi umkhuhlane wona la athengwa ama adura abe emahotele nangakwazi ukuthi bengayenza njani lati sithola kusibe lethu balokuthi sithenge.
Amazwi akhe agcizelelwe ngonkosikazi Nozwelo Moyo othi ibhizimusi kayisafani.
Yonke into ikirio shop konke vele akubasatshelwa lutho ngendaba yekirio market, so thina vele sesidisadvantaged.
Umnumzana Trimondolo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yesinathanka uCurio Market, uthi sebekhamekile njalo ukubazwa kwalezi zithombe kuqukethe isiko, asebesesabela ukuthi lengalahleka.
Kuformulate ipolice document okuthiwa yilocal economic development policy. Eyiyo ezabe protector ama indigenous people.
Umnumzana Nguquko Chili laye okulo umkambo uthi badonsa nzima kubhizimusi leli.
Ngenxa ukuthi abantu bonke ngobugovu abasondelelane lama directors of companies bonke sebasebenzisa ubugovu bona lobuyana bafika bafaka ama shops ezindaweni zonke ema hoteleni kubo national parks everywhere.
Vathi njalo okubadidayo yikuthi amahotela lakawathengi izithombe lezi lakibo kumbe abanye ababazi bakulumango okuyikho okwenza bengazwanani. Ephendula izikhalazo lezi umnumzana Clement Mukwasi ongumqondisi wenhlanganiso ye-Employers Association for Tours and Operators uthi impikiswano le kufuze ithukelwe ebandla.
Kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singa-improva njani ibhizinisi yakhona lokudlelana kwethu ukuthi singakuimprova provanjani because sonke vele kumele sibenefit from e-tourism.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uthi baphezulu kwalolu daba.
Kusamele sidinge indlela esizabonisana ngayo engasoke ichiye abanye bekhonona but ukubonisana ukuze indaba leyo sicazulule kuhle.
Abekhansilini yaleli dolobho bathi isithupha sokuthengisa ngokusemthethweni kasikhethe ukuthi umuntu engenzela ngaphi ibhizimusi yakhe. Kuphenyo olwenziwa ngabe African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure phambi kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020 babika ukuba abasemsebenzini wokuthengisa okubaziweyo kuleli bathengisa izithombe zentengo ezifika izigidi ezilithumi lengxenye zamadola eMelika 10.5 million, eziningi zisiya kwelemelika laseEurope, kodwa izakhamizi lezi zithi impilo yazo kayihambisani lesilinganiso lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Wamanje sokuyisikhathi sokubingelelana.
Igama uBrilliant Mpofu wakomgudu enkayi senta nje abakwazi nje enkayi senta ubabam uLawrence egonye. Ngithanda ukubazingelela lami ngila e-deep sluthi ejozi, yikho lapho engizama ukuphanda khona. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo mntana wami uwandile nabosisi bami bonke. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo nkosikazi wami ngilaye lapha kodwa manje isemsebenzini la. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele ugogo kosakala Mara. Nyachandi la umbazi ngelelu koko. Ai, nyamkanuga akulu. Nyamkanuga akulu koko. Ila yachandu timidi ngelele. Umamtu pashua. Ai, nyamkanuga akulu koko amu.
Linjani basakazi labalaleli igama ngokhethu ebhebhe khuluma nisehabaroni Botswana ngithanda ukubingelela ubabami uShadrack Maziwa Bhebhe emakhandeni ngithanda ukubingelela labangani bami uPrecious eKatrupaki loSibongile eHabaroni lomna wami uCourage Bhebhe kobulawayo ngithanda ukubingelela lo mamama uMadlamini eLupane eGomoza ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 ingabe linjani lonke ngithi ngibingelela izihlobo zami zonke igama yingusipho Ngwenya ngibuya eLupane Pupu ngibingelela umama ongizalayo uManyathi uMamdluli ngibingelela labafo wethu uLimkani Ngwenya ngibingelela loKholisani Ngwenya labafo wethu nje intakaba bomdala uBenji Ngwenya ngibingelela labo malukazana bakithi onaDebra Ngwenya lona nokuthula Ngwenya lona Sigqebhezana Ngwenya ngibingelela nje bonke abangaziyo abaselupane ePupu ngithi lingabe linjani lonke nthemba liphilile ngithi kanjani amakhaza khona ngapho thina siyaphila ngiselile eMzansi Afrika. Injani nje lonke sihlobo zami ngithemba liphilile ngiyabonga.
Labo ngabalandeli be Studio 7 okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani bahlabezulu lokhulumayo ngoBlack Tibos eyomfana ophuma phansi lwagwele okonjobela isigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngeprosper Mtini. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi kimi. Hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane no DJ Sly we True Tune Records, ngisebenzisane no Kreshi D. Kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi. Kukhona kuma platforms naliphethi le Facebook Black Tibos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe. Kumanje ngisabhizi ngelinye i-track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa, so likhona lelinye i-track engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculo abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko. Abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifonela kule number.
Lolo ke ngujaha uProsper Mtini kuLive Talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzayo elo nyaka. Singagqiba uhlelo lwethu sike sikhangele ebezikhokhela. Uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho kawafuni ukusebenzisa imisakazo kaZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo umthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri zimbabwe.